Umnangagwa wethulelokhu eScotland elungiselela ukubuyela eZimbabwe namuhla kulandela ukugijwa kokunye okwenzakala emhlanganweni ohlulisisa ukukhudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele we-United Nations Climate Change Conference. Amazwi akhe la athathwe isikhulumeli sakhe umnumzana George Jaramba obesebenzisa inkundla yokuxhumana eTwitter. Umnangagwa uthi kunengi akutshele abakhokhela amazwe atshiyeneyo.
It was an opportunity to put the correct perspective about the situation in Zimbabwe. And I'm happy that
ngiye ngathola isikhathi ngakhuluma le nkokheli etshiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Kube lixesha lokuthi ngethule iqiniso. Bonke engikhulume labo betshengise ukuthakazelela ebengikhuluma ngabo. Ngiyathaba kakhulu ukuba besixoxa sivumelana ngokumele kwenziwe.
Umnangagwa uthi ukhulumisane lomongameli Joseph Biden, umnumzana Justin Trudeau, okhokhela ele Canada labanye.
President Joe Biden and the spirit which he has towards Zimbabwe is totally different from what we see.
Ngibe lethuba saxoxa namafishane loBiden ngokwele Melika. Ukhuthaze ukuba sixoxisane ngokwenzakala eZimbabwe. Ubize omunye obehamba laye wamtshela ukuthi alungise okumele kwenziwe. Sixoxe ngezijeso zenotho lokunye. Ngiphinde njalo ngakhuluma ngamafishane lokhokhela ilizwe leCanada umnumzana Justin Trudeau. Uthe engathuma abantu bakhe ukuze bazoxoxisana ngokuhluphayo lesiphathamandla sakwele Zimbabwe. Uthe yena akasoze akwenze lokho kwamanje.
You can develop relations because this thing began before you started.
Kodwa akadebetshengisela phandle kwendawo ukusenzelwa khona umhlangano lo bathi akulalutho olubambelekayo oluzatholwa ngumnangagwa. Unkosazana Nontokozo Malabancube odabuka eZimbabwe ohlala kweBrithani uthi umnangagwa uxotshana nesithunzi sakhe.
U-Emerson Kabuto Mnangagwa ubemele engu-Minister of State and Justice during the 1980s. Siyakwazi ukuthi was behind the massacres in the 1980s kwapho abamore than 20,000 emathebeleleni. Ngezisizana nisemathebeleleni. Namhlanje lami ngiyakhala ngimele abantu basemathebeleleni eZimbabwe yonke jikelele. Ngale upresident weZimbabwe ongumbulali and akafuni la kuxolisa ngezono zakhe zonke lezi lanxa ekuzwa ukuthi uyaxolisa ngendaba yabantu abafayo emathebeleleni the 1980s akafuni ukuxolisa.
Umnangagwa wenze umhlangano labo supambhizimusi esebenzisa iinkundla zokuxhumana lapho athembise ukuba kulokuthula kwele Zimbabwe njalo osomabhizimusi balakho ukuthola imali yabo ngemfanelo kumabhizimusi akhokhela ezokwenziwayo kulima lokunye. Abaphikisa uhulumende abanjengomnumzana Panyika Karamanzira okunhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe bathi kunzima ukuthi umnangagwa athole khonokho akufisayo.
Abantu bayakwazi vele ukuthi uhulumende weZimbabwe uyakwanisa ukuvuka kusasa ekuthathela imali yakho vele ngokungama-policies khonokho abakwenza okungelangqondo njalo at very short notice. Enye into vele ngama human rights issues vele ma elizweni kungela stability kungela political stability uhulumende edunguluza abantu ama investors abuye endaweni enjalo ngoba ama investors ngabantu vele so ababuye endaweni enjalo. Ngiyakutshela abantu vele uhulumende weZimbabwe kumele aqalise aqala alungise izinto eZimbabwe ukuze ama investors abuye.
Ingcwethi kwezokulima zithi kumele inkokheli yomhlaba wonke jikelele izame ngamandla wonke ukuvimba intuthu edala ukukhudumala komkhathi. Umnumzana Dumisani Nyoni okhokhela uhlangothi olubona ngezokulima eMathabeleland uthi ukukhudumala komkhathi kuhlupha abalimi.
Nga kungasela zihlahla sokuligwadule amanzi asangeni phansi le migodi esiyimbayo amapholu asasiphi isivuno esiyangaphi ngoba ageleza amanzi ahambe kuzambeza elwandle. Konke lokhu ke kuyabe kulokhu kusakhana kusengezelela isimo sokuguquka komhlabathi.
EleZimbabwe lithi lizimisele ukulwisana lokukhudumala komkhathi loba lihlutshwa yikuswelakala kwemali yokuqhuba inhlelo ezihambelana lalokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu-Gibbs Dube.